Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwaka zomuhle lamhlanje ngolesine mhlaka 10 kuNcwabakazi 2023. Igama lami ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Sifisa ukukhuthaza ubudlelwano bomuntu wonke elizweni lethu. Ukubambana, ukuthula, lokuhlaliseka njalo siyavuma umthwalo wethu njengenkokheli zamaqembu epolitiki labasekeli bethu.
Abasakhulayo bamabandla ezombusazwe ancintisa kukhetho balobelana isivumelwano bethembisa ukukhankasa ngokuthula kungeladlakela.
Okungenze acabanga ukuncintisa njengokansila wendawo ngibone kufanele ukuthi ngingene ngoba for the past 43 years izano ibi wina amakansila zendawo.
Abancintisa kukhetho lokudinga ukansila kaward 10 eBambazi emangweni wePlumtree bathembisa uZulu inhlelo zentuthuko ezifana lokulungisa imigwaqo. Kanti ibandla leTriple C lithi lanxa kungelazehlakalo eziningi zodlakela eMathebeleland kulohlupho lokuthi liyehluleka ukukhankasa lapho abantu abahlaliswa khona kutsha kuma-resettlement areas. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abasakhulayo bamabandla ezombusazwe ancintisa kukhetho osolusalelwe izinsuku ezilithumi lantathu kuphela ukuthi lwenziwe namuhla balobelane isivumelwano bethembisa ukuthi bazaqhubeka bekhankasa ngokuthula futhi batheka basoze baphatheke kuzehlakalo zodlakela. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
Abasakhulayo laba bavele kumabandla alithumi lane agoqela eliphikisayo ele-CCC nelibusayo ele-ZANU-PF bathi baza kwenza konke okusemandleni abo ukubona ukuba ukhetho lwalonyaka luqhutshwa ngokuthula. Babuthaniswe eHarare inhlanganiso ezimeleyo eye-4H Zimbabwe Foundation kule nkuthazo yokuba bengavumi ukusetshenziswa ngendlela eziphambana lomthetho nxa kuthe kwaba lokungazwisisani. Ekhuluma kulumbuthano unkosikazi Mercy Konda owe-4H Zimbabwe uthebenze isinqumo sokuba abatsha laba balobelane phansi isivumelwano sokulondoloza ukuthula ese-peace pledge lesi ngoba kuyibo abavame ukusetshenziswa ngamabandla ezombusazwe ukwenza udlakela.
Sifisa ukukhuthaza ubudlelwano bomuntu wonke elizweni lethu. Ukubambana, ukuthula, lokuhlaliseka njalo siyavuma umthwalo wethu njengenkokheli zamaqembu epolitiki labasimeleyo labasekeli bethu. Sivuma ukuhlonipha ngokugcweleyo ilungelo lomphakathi.
Omunye wabatsha abalobe igama kusivumelwano lesi ngumnumzana Thamsanqa Nyathi owebandla leZimbabwe Coalition for Development elizancintisa phansi kukamnumzana Trust Chikohora kukhetho othi uthemba ukuba isivumelwano lesi sizasebenza.
Siyafunga ukuthi sizakhuthaza ukuthi abantu baphile ngokuthula, ngokubambana, bavote belokuthula, lokubambana. Sikhangelela ukuthi ngesikhathi sama-elections kungabi lodlame, kube lokuthula.
Kodwa umnumzana Wombera Ishenende owebandla le-CCC uthi ibandla lakhe liyethusela lokuhlukuluzwa lapho bekhankasela ukuthola usekelo lokuvotela ukhetho, njalo uthemba ukuba lokhu kuzancedisa ukuvimba udlakela.
The scenarios that we are facing in terms of the political terrain.
Esikutholayo ukuthi elizweni lonke abanye bethu bayatshaya. Sithemba lokhu kuzalungiswa. Njengabatsha yithi esenza udlakela. Sitholakala siphambili ekwenzeni udlakela.
Kukuphikise ngumnumzana Mabutho Moyo owe-ZANU-PF.
Laba sesidiniwe ngabo lapha. Kuyibo vela akulanto e-right. Ungazi ukuthi bekhulume ngeyabo iphathi akulanto e-right ephathini yabo. So bayabona sebesiyadliwa, bayabona amarala enzakalayo, ama numbers abantu abasekela umongameli uEmmerson Mnangagwa lezana uPF ukuthi vele ngama number bona bangike bewakwanisa. Yiko sebedinga nje indlela zokuhlebebe le excuse.
Abanye abakade besembuthanweni lo bagoqela abasekeli bamabandla ezombusazwe lawezokholo, amapolisa, ingatsha zikahulumende, lo mmeli wesigodlo seSwitzerland sona esisekela uhlelo lolu. Abaningi abakade bekulumbuthano baveze ithemba lokuba amabandla ezombusazwe azalandela izinqumo zokulondoloza ukuthula njalo ziphunguke izehlakalo zodlakela elizweni ngaphambilini kokhetho langemuva kwalo. Okusanjalo, izinduna zeZimbabwe namhlanje zikhethe induna uMtshane Khumalo ukuba abe ngumongameli wedale leChiefs Council esekela ngwe ngumongameli induna uFortune Charumbira. Ekhuluma lentatheli izindaba uKhumalo uthe bazazama ngazo zonke indlela ukuba bengakhethwa balandele umthetho welizwe.
Sithi ukhetho kwethu, ukhetho kwamlo Chief Charumbira uzakwenza ukuthi umsebenzi lo besukhethe uqhubeke uye phambili. Sincedisana njengoba sivele sincedisana sobabili lama members eChiefs Council lama senators.
Ukukhethwa kwababili laba kutsho ukuba bazahlangana kanye labalitshumi lasithupha 16 abazakhethwa mhlaka 24 Ncwabakazi ukuba babe kudale lesenethi bemele izinduna. Ngimele isitu 7 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu.
Iya phambili imikankaso yabancintisa kukhetho lokudinga ukansila kaward 10 eBambazi emangweni webulilima. Bona abathembisa uZulu inhlelo zentuthuko ezichiyeneyo ezigoqela ukulungisa imigwaqo ikakhulu osuka ePlumtree usiya khona le eBambazi. Omunye wabancintisayo laba ngumalayija odumileyo umnumzana Chebukani Nleya ozancintisa emele ibandla leMthwakazi Republic Party. Unleya uthi ibandla leZanu PF selehlulekile ukuthuthukisa lesi sigaba, ngakho uthi abantu kumele bavotele yena lebandla lakhe nxa befuna intuthuko.
Okungenze acabanga ukuncintisa njengokansila wendawo ngibone kufanele ukuthi ngingene ngoba for the past 43 years izano ibi wina ama-councillors endawo loku ngilandelela ngingomunye lami owasuka phansi le government yeZimbabwe is from 1980 up to manje ngikhona ngibona kungelala nto ehambayo. So lokhu konke kungenze ngazibona ukuthi ake lami ngizame bona ukuthi isigaba sakithi ngasincedisa kanjani ngingaphansi kwekhansili, ngoba isikhathi esiningi silokuthenjiswa into eziningi, kakhulukazi zithenjiswa ma sekusiya kukhetho, thenjiswa ama-development amaningi esiye sala siyalandelela singatholi. Kuthi okuncane konoko kuyabe kukwaniswe ngabantu ukuthi bekuyenze or fake becontribute whatever imali abazifakayo bencedisa lapha lapha, ku-endapa sekungani sekuyinto ezano okuyinto engadingeki emphakathini ngoba abantu bayabe khipha imali zabo ukuthi be-develop indawo yabo okungadingeki ukuthi end of the day uzithole into yakhona isiyenziwa ngani siyisiphathi sekuchiya abantu emuva.
Kulo dlakela kanye lokwethuselwa kwabantu esikubonayo kwezinye indawo khona ngapho kumi njani?
Kwesethu isigaba ukwethuselana ngingathi kukhona ngoba abanye kabafiki emaralini besithi bayesaba, khonapho ngingazi ukuthi babesesabani ngoba iqiniso lithi ibhola libukelwa mbani mbani. Konkwana ngayikho engakubeki ukuthi maybe kungabe kusenzeka kwesaba kwabo labo bantu kulokwethuselwa ukuthi singalibona, but okwephysically ukuthi kulokwethuselana okwephysical asikakuboni, otherwise ngokwengulu esingakuboniyo ngamehlo, but ubufakazi ukuthi abantu bathi siyesaba ukubonakala.
Ebantwini abazavota abalaleleyo njengamanje ungathanda ukuthini kubo?
UZulu wesigaba ngimshiya ngalamazwi ukuthi ngezi 23 zika-August mhlana wokhetho abantu kabasondele ngobuningi, kabaphume ngobuningi bezovota, bevote futhi ngokuhlakanipha kwenzela ukuthi maku ukuthi siyawina oro ngiyawina sibone ukuthi sisonkeni singakulungisa kanjani ngoba yikho into engayilungisa ngiyi-1 but mase sonke siza kulungisa ukuba kwethu sonke ikuthi siphumene ngobuningi siyovota silungise okuyabe kulungiseka singesa kukwethuselwa ivoti yakho it's your own secret akula muntu ozokwethusela ukuthi uvotele bani akula muntu ozokubuza futhi ukuthi uvotele bani
umnumzana Chebukani Nleya uncintisa kukhetho lokudinga ukansila kaward 10 esigabeni sebhambazi ePlumtree emele ibandla eliphikisayo elimthwakazi Republic Party. Ibandla lezano PF lona limelwa ngumnumzana Sikhumbuzo Dube yena ongaphendulanga imibuzo esimthumele yona. Kodwa ukansila wakulindawo osephuma esihlalweni njalo laye engowezano PF umnumzana Zuleki Nyathi uthi zinenge inhlelo azifezileyo kuli ward ngokunjalo uthi abantu kumele bavotele izano PF lo Sikhumbuzo Dube.
Esengikufezile eward 10 Bambaze kunenge sibili okubambekayo udaba lwamanzi yebo ludaba ohlupha kakhulu endaweni yakithi sokungcono sesilama pipe scheme sibili ambalwa lemigodi embalwa esikhona edrilliway sisebenza ngikhuluma nje mhla ka 12 kulinyanga siyavula iclinic yakombimba esisifezile sibambisana le community yethu kuthi kusasa nje siyapheka enyi clinic esembimba 2 ejuchume ikhanseli iyakhona amalungiselelo yaseku advanced stage kunengi sibe sesikubambile ekubambekayo singakuxoxa labantu
inxa sikhuluma labantu esigabeni kansila bayakhala abanye bathi izanu PF kayibasebenzeli kuhle ngoba bathi kunenge okuhlupha yababhekane lakho okufana lomnotho kanye lemigwaqo bathi ifile akuhambeki.
Ngiyezwa bakhona sibili abaningi abasola umbuso ezanu PF kodwa ke okuseqinisweni engingababuza khona nguphi omunye umbuso abawaziyo phande kwezanu PF ngoba izanu PF liqiniso yiyo eyathatha iZimbabwe isile 43 years ikhona so laba abayisolayo uzathola ukuthi ngabantu abangazi omunye umbuso phande kwezanu PF abakazi behlangene lomunye umbuso okhona elizweni bayazwe ezanu PF so mabe sola wona bona bawazi uphi yebo neizinto ngeke zavuka zikhona zonke langalinye kodwa nyavuma nthanda ukuvuma ukuthi indaba yemgwaqo hatshi kakusimela ngakahle sizamile nje kwakathesi ihambe isemgwaqweni lowe Bambazi Greater ye yaphelelwa ifuel ngikhuluma nje ikhona komadlambu zilapha elindele ukuthi sithole ifuel ilungise umgwaqo onguyiwo wonekale kakhulu kudlula yonke endaweni yekiti yebulilima umgwaqo wako Hingwe ngayihingwe nyavuma uwonakele okumangalisayo ulesikhathi eside ungalungiswa kwake kwatholakala ithende engena kuhulumende yachiya umgwaqo lowo ungaphelanga hhayi amabriji asilalutho lisina nje izulu liqala akula lapha abantu abayahamba khona umgwaqo lowo uyabe suvaliwe sibulungasasebenzi sifakile imbono lesicelo lathi kuhulumende ukubana sincediswe kulowo mgwaqo ngoba ngumgwaqo osofana lokuthi kawusekho.
Ubachiela wapha mazwi abantu abazavota kulolu khetho.
Ngithi siphumeni ngobunengi siyovota sivotele iqembu elibusayo elalethe intuthuko elalethe ilizwe izanu PF.
Umnumzana Zuleki Nyathi ngokansila kaward 10 emangweni weBambazi ePlumtree engowebandla lezanu PF. Sizaqhubeka sixoxa laba amanye amabandla abancintisa kuli ward kanye la kwezinye indawo. Amapolisa asemise imikhankaso eqhutshwa ebusuku ama night rallies kanye lenhlelo zalabo abahamba beqoqodela abantu ezindlini bedinga usekelo phambilini kokhetho ama door-to-door campaigns. Amapolisa athi ukukhankasa ngalindlela kulakho ukudala ingxabano phakathi kwalabo abalemibono etshiyeneyo. kubika uBathabile Masuku.
Ngesikhathi amapolisa esaphenya ngodlame olube khona elokitshini leGlenview eHarare lapho okwabulawa ilunga leCitizen Coalition for Change iCCC, asexwayise amabandla ezombusazwe ukuba bananzelele nxa bekhankasa bebhoda ngezindlu ngezindlu, ngoba lokhu kungesinye sezizathu sokwengeza izehlakalo zodlame elizweni. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change, uMnumzana uStalos Siziba, uthi nxa bebhoda ezindlini kababambe umuntu ngamandla, uZulu ukhululekile ukuthi ajo ukuba bangene kumbe badlulele phambili.
Indaba ke yokumiswa kwamadododo sibona ngani yona le ingaba yinkinga ngenxa yokubana ke umthetho welizwe uyathi ukubana wonke umuntu fanele ngesikhathi somkhankaso evumele ukuyakhankasa, ngenxa yokubana abancane bengangena ezindlini kungaba ludubo ukubana abantu bekhulumele abantu. So sibona ngani amadododo afanele evunyelwe ngoba asemthethweni.
UMnumzana Patron Xaba, umabhalane webandla leMthwakazi Republic Party, uthi ukukhankasa bebhoda ngendlu ngendlu kwenza ukuba bafinyelele uZulu wonke lula.
Lokhu kumiswa kuzakwenza kube nzima ekufinyeleleni labo abazasivotela, ababekade bezasivotela, ngoba kunzima ukuhlanganyela labantu endaweni ezahlukahlukene.
UMnumzana Efort Ncube, ingcwethi kwezombusazwe, uthi amapholisa akumelanga angenele kwezokukhankasa kwamabandla afisa ukuvotelwa loba yiliphi.
Bavimbela amaqembu aphikisayo ukuthi akhankase. Bangabuya laleziyana izizathu, laleziya izizathu, kodwa injongo yabo esiyibona kuso sonke isikhathi yikuvimbela amaqembu aphikisayo ukuthi angakhankasi. Ngokunjalo ukhetho ngeke lube ngolukhululekileyo.
Isikhulumeli sabezomthethwa uCommissioner Paul Nyathi uthi baxwayisa amalunga amabandla ehlukeneyo ombusazwe ukuba ananzelele nxa ekhankasa ebhoda ezindlini, ngoba kubangela ingxabano.
Kasimisanga ukukhankasa kubhodwa ngendlu ngendlu, kodwa sithi silumkise amalunga ombusazwe ukuba lokhu kuyingozi ngoba abantu bagcina betshayana. Uyabe ulanda umuntu olombono otshiyeneyo lowakho kwezombusazwe, kungakho siyaxwayisa ukuba lokhu kuyingozi. Ngiyagcizelela ngithi kasimisanga ukubhoda ezindlini, kodwa sicebisa inkokheli zombusazwe ukuba zinanzelele nxa zibhoda, ngoba abantu besuka bexabane ngalokhu.
Sekubotshwe abantu abalitshumi lambili i-12 ngokuphathelane lodaba lokubulawa kwelunga le-Citizens Coalition for Change, uMnumzana Tinashe Chitsunge, okwenzeke emzini weGlenview eHarare. Amapholisa athi lokhu edinga abanye ababili abaphatheka kulolu dlame. Abezemthetho sebexwayise abezombusazwe ukuba baqhube kuhle imikhankaso yabo, ikakhulu nxa bebhoda ezindlini, ngoba lokhu kulakho ukudala ingxabano. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abantu endaweni ezigoqela eCholocho, eBinga, eWange laseGwanda bathi aqhutshwa kuhle amalungiselelo okhetho oluza kwenziwa mhlaka 23 kulinyanga. Kodwa kulabanye abakhala ngokwethuselwa ngabalwa impi yenkululeko. UGibbs Dube usipha lolu daba.
Abahlala eJimila eCholocho esabeleni seMathebeleni North bathi uthule zwi endaweni le ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu olozayo. UMnumzana Jeffrey Chuma uthi abantu bakhankasela ukhetho lolu bekhululekile.
Umsindo akawukho, kodwa kukhona nje khonokwana nje ukuthi nje uthola nje amaphepha nje tatshuleyiwe ama-posters, but hayi ukuthula ukuthula sibelini. Ukukhona kukhona la marali siwenza kuhle e-MRP ngiqeda ukuyibhuka nje kathesi ukufana abantu besembalibali e-church yamhlaka 14 hayi bangemukele kuhle sibili. Amapholisa sebemfonele futhi ukuthi already isi-confirmed.
Inkokheli yezomdabu uMnumzana Vusumuzi Masilela wesigabeni semvuthu emangweni weWange uthi abezombusazwe bakhankasela ukhetho lolu ngokuthula.
Asiboni hlupho especially esigabeni sethu, hayi asila problem much, and siyabe sikhangele nje ukuthi abantu bekhuluma kulezi nsuku abantu basebenzisa ama-groups much, but okwethu kukhuza kuphela ngokuthi kungabi lo msindo. Uyabubona nje ukuthi abantu emagrupini bayenzelana umsindo ukuthi uma bengaba ndawonye bengabambana ngezandla, but esikukhangeleyo ukuthi ukhetho ludlule in peace, and kuyathembisa nje ukuthi ungaba lokuthula. But esigabeni sethu uhlupho koyethu iward especially kajejede ward, inkinga esi esikhala ngayo ikuthi abakontestayo abayibo abakhangelele ukuthi besimele ku-Rural District Council bakhala ngohlupho lwabasedrobheni akade behamba besiyathatha abantu from ema-reserva bebaletha ngapha bezobaregista kuma-wards. That is a big problem.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Rosaline Ndlovu ohlala ewangi othi sebekhangele ukuthi abazavotelwa bazathuthukisa isigaba sabo.
Siyalujabulela lolu suku njalo silulindele kakhulu. Njengathi thina lapha emakhaya siyabe sifisa ukubana ngathi siyathuthuka sibe lama-projekthi abangasenzela wona okubana lathi siphakamele phezulu sibe nje lokungamaprojekthi okwamanzi, sikwanise ukubana sizilimele, sithole inhlanyelo ofethalayiza.
Unkosikazi Raphael Mholi ohlala eMenda Village eNkayi uthi kulokuthula esigabeni lesi.
Lapha engikhona esigabeni seMathetshaneni, ngibona abantu sebemelele ukuthi kufike ukuvota, ngoba hhayi angiboni kuphithizela sibe langezwembangazwe, kangiboni. Mbona kulokuthula, mbona abantu bayaxoxisana, abanye bayaxoxisana ngokuthi bakithi sokuphuzile ukuthi sivote. Engxenye kwesinye isikhathi nxa singavota kulokuthula okunje, hayi kungaqhubekela phambili abantu bakithi bebambana esigabeni. Angiboni sibili kulokuphithizela lokho abantu esikuzwayo kwezinye indawo. Mbone futhi lezi ngatsha zona lezo ezenzakalayo bayenza amarali abo sibili, asikezwa uchuku olwenzakalayo ngapha.
Sebemelele ukhetho lolu eBhinga. Omunye wabamelele ukhetho umnumzana Bazulu Saba.
Sifile sifuna ukuvota, I'm a registered voter. Thina endaweni yakithi vele ngifisa ukuthi ngabe abakhankasi labo bayagcwalisisa lokhu abahlala bekukhuluma, i-development phela. Thina sihlala about 15 kilometers from uZambezi River, but udolo amanzi lokho lusihlasele. So ingabe bayasinceda emanzini lapha, sithole amanzi okunatha nearby, ngoba sizakuthiwa kuza kuba le gwayi Shangani eyabe isusa amanzi egwayi kunale yasakobulawayo. Wireless thina sivela 15 km from Mozambique River.
Kuyaxokozela emaswingo eMashonaland Central, Manicaland ebubi lezinye indawo ngesikhathi kulungiselela ukhetho olukhulu oluzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Ivandla eliphikisayo ele-CCC lithi lanxa kungela zehlakalo eziningi zodlakela ezigabeni zeMathebeleland, kuluhlupho lokuthi liyehluleka ukukhankasa lapho okwahlaliswa khona kutsha abantu kuma-resettlement areas, lalapho okwenjiwa khona amatshe aligugu ngoba abantu besethuselwa ngokuthi bazathathelwa umhlabathi abawuphiwayo bengekela ukuvotela iZANU-PF. Kodwa ibandla leZANU-PF liyakulandula lokhu lisithi i-CCC icatsha ngomunwe ngoba isazi ukuthi izanqotshwa. Ithi njalo i-CCC ivunyelwe ukumangala emapholiseni. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Malaki Nkomo owezanu-PF kanye lonkosazana Nonhlanhla Mlotshwa okhankasela ukuba lilunga ledale lesenethi kulesi sigaba emele ibandla le-CCC onguye osungula lingxoxo.
Lama-councils ethu athole ukuthi ma-campaigner especially kuma-wards amatopo lapho esingafedi khona candidates kweminyaka okuthiwa ngama-no-go areas. Those no-go areas wa-experience ukuthi abebandla leZANU-PF don't like challenges. Nxa bechallenjwa sebethi fellow councillor bethu sebethela abantu sebesidabulela amaposta, but kuzindawo lapha esijelezele ukukhampesele ukukhampeyina khona akukabi le ngxaki ezinzoko kulezo ndawo ezingama-no-go areas where wa-experience problems.
Zindawo ezinjani lezo olungaxotshwa khona?
Most indawo ezingafarming areas ezingama-resettlement. You can remember the by-election strategies kakhulu izingane lapho ku-ward 20 kumama uMadube because of the resettlement area and abantu bakhona basebefundisiwe ukuthi umhlaba ngowezanu-PF kukanti umhlaba ngowezinto yonke jikelele, ngoba lakhona futhi umhlaba we-ining lapha emaphisini ngiyambona ukuthi umhlobo emayiningi kuthiwa itholakale old hospital ehhofisini yezani. So abakhona field ide ukuthi benidezele i-opposition engayivumeli ukuthi siye kulizondawo lezo.
Sibuya kuwe mnumzana Nkomo, amalungiselelo okhethwa aqhubeka kuhle yini, njalo ungathini ngamazwi kankosazana Mlotsha?
Okokuqala ngakutho thina njengebandlela ezomthetho ukuthi amalungiselelo okhetho aqhubeka kuhle kakhulu, ngoba njengobanikwazi ubani ibandla lezomthetho libandla lama-structures lapha futhi ubana libandla elobukhokheli obucacileyo okuze ubana uma kufanele ukuthi kwenze inhlelo njengokukhankasa, siyakwazi abantu efane bangene phansi kwi-ground bakhankase. I-ZANU PF umongameli wayo uyatsho futhi ukuthi i-violence kumbe ukudlakela akufunakali. Ongabe kuthiwe waphambaniswa kule mvumo yokuthi ahambe emapholiseni atsho ubana lokhu nalokhu kulabantu abaziphambanisayo, lowo muntu abotshwe. I-ZANU PF akaze ibe nomhlangano ihlale phansi itshela abantu ukuthambanisa abantu. Kulabantu abasuke isikhathi bazi ukuthi bona bayi-ZANU PF, nabantu esingathi nabayakudinga ukuthi bangcolise ibandla le-ZANU PF. Libe sendiya lapha kwinkulumo ekhulunywa nami kwejwa lapho ukuthi kule ndawo ekuthiwa ngamaLego area. Ngenzakala ukuthi mina kuneyndawo kuyabe lingenabantu abasekela ibandla leli, okusho ukubanika isikhundla sokuthiwa i-Lego area. Uma zisetilment ngabe vele ngabantu ekwazi ukuthi vele basekela ilanga ngathi ibandla le-ZANU PF lina libe sisesabo. Hhayi zivumeleisisiyekela ngale nani zikhombise lisho ukuthi hhayi lathi sibuya lapha siyithikishine ngalokhu ngalokhu, kodwa abantu i-ground bazi ukuthi ukuthi ibandla le-ZANU PF yibe vele eliqukethe okufunwa ngabantu.
Ingqombe yisikuwe nkosazana Mlotsha.
Hayi sithi umongameli ukhuluma ngokuthula, amavidiyo zakho umongameli phuma khona umongameli we-ZANU PF phuma khona ekhulume sithi rakusayivani ro ayivani bathi thasa. Nxa kuyipeace le nge-interpretation yabo thina kithi it's not peace, because libonile vishana leyo ukuthi simbekile thina shethisange. If the principle of the organization is saying rakasayivani bathi thasa, kutho ukuthi batheni baze bathi defense. And literally abantu be-ZANU PF bakuthatha literally ukuthi ukujabulisa umthunga elewethu ukuthi sithabantu. Lapha akhuluma khona ukuthi asila support and asikwazi ukuthi siqayele ngaphi, that's not true. We are going into resettlement but sithole ukuthi abantu bayesaba, and that fear, i-fear esemehlwe nabantu ungayibamba ngisela ngesandla. Ngokubayethuselwa the message once singavele wine lapasasilikhiphe emapulazini lawo. Why as TPC we are saying ukuthi the moment singena sikhathi umbuso abantu bazaphetha i-title deeds. So the fact that those people don't have title deeds, they don't own that land. Uhlala kulesihlanjeni kumele engani lime phezu kwekhanda lakho ukuthi supporte kuphe kunye kumbe vodlani ukuthi sekunyisa uganyelile. And that is so wrong.
Ungasigqibela lingxoxo umnumzana Nkomo.
Sihambe sizokhankasa sinqume mhlawumbe elections zethu sifikele kuhlembusweni sizithathele nje zonke izikhundla ezikhona ezikhankaswayo, ngoba vele siyakwazi ukuba mibandla lethele ZANU PF lisebantwini. I-ZANU PF liyakulinda leli lizwe isukele ebugqelini babayo babelungu. So i-TPC ingabonisa abantu ngabakhela Mamlotsha awungayisabi, sizawina nje asiyalisilikhokhi lathi lisayingabathodi bamlotsha lisho.
Lelami lokuthinayo ukuthi bantwana Zimbabwe lazivumela kuyisikhathi se-COVID lanisehliwa ngisho ukuphiwa imask ye-2 rand. Masa sukwazi ukuphiwa iskipa, usukwazi ukuphiwa ikepe, usukwazi ukuphiwa ikhenini. Sasitshona sinyezele emabhasini ezubu khonapha namhla kula mabhasi atsha athatha abantu from point A to point B asiye emaralini ezanu. ZANU ayekwazi ukwehlukanisa ama-institutions of government le-political party. Singabantwana beZimbabwe asivoteni kwakunyoshamisa i-blueprint iphutuza i-manifesto ukuthi okokuqala going to release political prisoners si-restore i-dignity ebantwini. Ngiyabonga.
Unkosazana Nonhlanhla Mlotsha, lilunga le-TPC eMathebeleland South, okhankasela ukuba lilunga ledale le-Senate kulesi sigaba, wabexoxa endawonye lomnumzana Malaki Nkomo, ilunga le-ZANU PF eMathebeleland South. Bebekungxoxo ebilawulwa nguSithandekile Mhlanga we-Studio 7. Ku-Life Talk asihluzeni bomama, sikhuluma labesifazana abazinkokheli emabandleni ezombusazwe atshiyeneyo abancintisa kukhetho. Kwanele Mthwakazi, Oliver Lelisayo, Nguntungamilinkumo. lilale.